Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonge ke Evans Zininga ngokusinika izindaba olibe lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 18 Inhlolanja 2023 ngupastor Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje,
ilanga le World Radio Day ilanga lapho esijulisa khona imikhumbulo yethu phezu kokuqakatheka komsakazo wireless. Sihlelana kanye njengabasakazi kanye nalabo abalalela umsakazo nalabo abalungisa izigxingi lapho esilalela khona umsakazo, ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi umsakazo uqhubele phambili usiba ngcono.
Ingcwethi zokwethula kwezindaba zithi imisakazo yilakho kuphathisa kulondoloza uthula elizweni nokubambanisa abantu, ikakhulu ngezikhathi zokhetho.
Igama lami nginguSithandazile Moyo, ngihlala koBulawayo, ngingumlaleli weStudio 7. Ngilalela iStudio 7 News nsuku zonke ngoba ngithola indaba ezilohlonzi, ezeqiniso, njalo bafaka inhlangothi zamabandla atshiyeneyo. Yimi ohlanyiswa yiStudio 7, uStar wakomoyo.
Abanye babalaleli bakaStudio 7 bancoma umsebenzi walo msakazo ngelanga lokunanza imisakazo ele World Radio Day. Uthi ke inhlanganiso oyibona ngokuhlela kuhle imuli eZimbabwe National Family Planning Council ibika ubana ilohlelo lokupha uzulu usizo lomsebenzi wabo kungela mbadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi imisakazo ilakho ukuphathisa ukulondoloza ukuthula elizweni kanye lokumanyanisa abantu, ikakhulu ngezikhathi zokhetho. Lokhu kuza ngesikhathi eleZimbabwe lemanyana lamanye amazwe omhlaba ukunanza ilanga le World Radio Day. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le World Radio Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations njengendlela yokunanza umsebenzi omuhle owenziwa yimisakazo ukusabalalisa ulwazi kanye lemibiko eqakathekileyo. Ingcitshi kwezombusazwe zithi kumele intethela izindaba nabanikazi bemisakazo benanzelele ukuba umsebenzi abawenzayo ulakho ukuphehla udlakela loba ukuthula. Omunye walabo abakhuthaza imisakazo ukuba iqakathekise ukukhipha imibiko eletha ukuthula ngesikhathi sokhetho umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube.
Khuluma ngokuthula elizweni ikakhulu ngalesi sikhathi sosikhangelele ama-elections ukhetho lolo olubuyayo ngoJulayi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi khona abasakazi bakhulumisane lama-politicians ukuthi khona beqhube ukhetho lolu preacher ukuthi kumele kube lokuthula.
Lokho kusekelwe intatheli izindaba uNonhlanhla Ngwenya, yena othi kuqakathekile ukuba intatheli zingethuli indaba ziyamele icele.
Political parties ingabe ivela kulabo abeze politika esingathi ngama-politicians, ingabe ivela kuzihlanganiso ezizimele zodwa, ukuthi imilayezo abayifakayo abafuna ukuthi idlalwe lapha kuradio ithinta abantu endaweni ezehlukenileyo, imilayezo eyakhayo, imilayezo ebumba isizwe, imilayezo engasoze iqale udlame, kumbe sithi engasoze ihlokoze udlame ukuthi kugcine kulodlame, kugcine kulokulwa, kugcine abantu sebethethisana. Abantu
oqoqa umkhosi owe World Radio Day owakhethwa ukuba umqondisi wenhlelo eziphathane nomsebenzi wemisakazo enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations uJohn Masuku uthi leli langa kumele lifundise uzulu ukuqakatheka womsakazo ekulondolozeni ukuthula.
Ilanga le World Radio Day lilanga lapho esi julisa khona imikhumbulo yethu phezulu ngokuqhakatheka komsakazo wireless si dlelana kanje abasakazi kanye lalabo abalalela umsakazo lalabo abalungisa izigcingi lapho silalela khona umsakazo ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi umsakazo uqhubele phambili usibangcono lo nyaka sithina iwireless lokuthula lapho inhlelo zethu okumele zibe zinhlelo ezakha isizwe ezakha umhlaba ezingadungi ukuxabana phakathi kwemuli ukuxabana phakathi kwabantu kodwa eziletha abantu ndawonye
omele inhlanganiso yomanyano yemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS umnumzana Jerry Zinkwevu uthi kumele imisakazo isebenzise indlela zakulezi nsuku ukuze ihambelane lesikhathi
iRadio and Peace okusho ukuthi umsakazo lokuthula thina ke njengeZACRAS siyakhuthaza ukuthi imisakazo ibe yiyo yezindlela kumbe eyinye yezindlela zokulungisa ukuthula emphakathini lokuzwanana
umsekelo omphathi intambo obona ngokwethula kwembiko umnumzana Kindness Barata uthi uhulumende uzimisele ukusekela ukuvula kwemisakazo eminingi
President Mnangagwa has undergone or has agreed or in other words he has unconditionally decided to reform the media.
Mungameli Mnangagwa sevumile ukuba kuguqulwe imithetho kwezomsakazo sesivulile amalungelo ezomsakazo sethi le misakazo eminingi kweleZimbabwe sesikuqula umthetho we-Broadcasting Services Act.
Ilanga le-Radio Day lonyaka linanzwa phansi kwendimba ethi Radio and Peace emkhosini owenzelwa e-Bay Bridge lapho umphathi ntambo wezokukhishwa kwembiko akhangele ukuvula umsakazo welotsha FM wona ozabe usakaza ngesivenda kusukela ngomnyaka ka-2020 uhulumende usevule imisakazo athi indlela yokuba usenanzelele ukuqakatheka kwemisakazo ekakhulu eyezigaba ekuthuthukisweni kwezabelo ngimele isitudio 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu bathi abanye abasemaphandleni kabenelisi ukufinyelela imisakazo mathupha kumbe ngemitshina yakulezi nsuku kungenxa yokusilela kwamagagasi kumbe inselo nje ababhekane lazo. Umqondisi weToronto Sun Development Trust umnumzana David Ndlovu uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo eqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngiyabonga ibizo nguDevin Ndlovu wangapha eToronto msebenza namasana kodwa nje vele sibabiza ngokuthi amathwa ya ibokuzeni indaba yeradio isasenzima ayikakafinyeleli kahle ebantwini ayikakafinyeleli nothi nje kumasana kuphela kodwa eToronto endaweni eziningi hayi iradio especially lezi ezikhatshana kwesekugcineni kwemhlaba esithi thina ngesikhiwa namalokhuzeni ama-margins of society ha iradio kayikakafiki kahle kibo ngale kayikho vele and khona lokhu kuyalimaza kakhulu elwazini ngoba siyabona ukuthi kathesi ilizwe umhlabe sesiphila kuwo usudinga nje ukuthi abantu baxhumane laphana nalaphana izinto ziyenzeka kodwa azifinyeleli kahle badaleni ngoba izindaba azitholakali kuhle ka hayi iradio kayikakafiki khona.
Njengabalwela ilungelo loluntu selake lazama yini ukuthi lixoxisane lo hulumende ukuthi abantu laba bathole amagagasi angabenza befinyelele imisakazo?
Sike sazama ukuthi sikhulumisane abasiphethe manje ke uhlupho lwakhona ukuthi ilizwe lethu lidonsa nzima ngesikhathi se-COVID lapha sike senza uphenyo sifuna ukuzwisisa ukuthi abantu ulwazi ngemikhuhlane yona leyi enjengabo COVID balithola njani ngesiphecele sinesikhiwa esingathi ama-sources of information sesathola ukuthi vele iradio yenye into nje engekho ulwazi abantu abalitholi kuhle la maphephandaba kawekho kodwa ke baye basithembisa ukuthi hayi baphezu kwayo indaba yonaleyo yokuthi ulwazi lufinyelele ebantwini. Ngiya understand ukuthi eTholotho kule booster eyakhiwayo ngale endanza kubongqoya yonale eradio ukuthi iradio isinyelele ebantwini sithemba kuzaphumelela kuhambe kahle.
Imitshina yakulezi nsuku bona bayayithola na njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi okuphuma emsakazweni bengakuthola kubo WhatsApp kumbe kobunye ubulembu?
Ye, hayi o WhatsApp bakhona labantu futhi amafono nalale WhatsApp usebenzayo. Kodwa ayisiba abaningi. Lazi okunye okuhlupa nje ukuthi inetwork yakho nayo ibamba nzima. Ibamba nzima. Phansi phansi endaweni ezinjengofana labo sancinyana WhatsApp yibo phela ndaba ibamba nzima inetwork yakho noma ikhona kwesinye isikhathi le WhatsApp yakho iyabe ingabambi. Kodwa ke hayi ama WhatsApp asekhona sebelaba abantu abanye sebeze bangena futhi emaqenjini phecelezi ama groups. So ulwazi baluthola nje olumbijana.
Lo ke mnumzana David Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeTsoroto Sun Development Trust lapho limuzwe ixoxa icingweni lo sandekile emhlanga owe Studio 7. Inhlanganiso ebona ngokuhlela kuhle imuli eZimbabwe National Family Planning Council ibika ukubana ilohlelo lokupha uZulu usizo lomsebenzi wabo kungelambadalo i-free reproductive health service ngosuku lwezithandani ole-Valentine's Day njengendlela yokubonga uZulu ngokubambisana labo. Lolu hlelo lugoqela imfundiso yokusetshenziswa ngendlela engayisiyo imithi lezidakamizwa lokuqakatheka kokuhlukunyezwa emacansini, i-reproductive health abuse kubontanga abaleminyaka ephansi kwamashumi amabili lane 24. Lolu hlelo luqhutshwa usasa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi lapho kulokukhuphuka kokusetshenziswa kwezidakamizwa ngontanga okungezelela udubo lwabaqala ezemacansini besesebancane. Inhlelo zeZimbabwe National Family Planning Council eziphathelane le-reproductive health zizabe zitholakala kungelambadalo endaweni ezibalisa iLister Clinic ephakathi kwemigwaqo u-8th kanye lo-9th Avenue lomgwaqo uSamuel Parirenyathwa kanye lesibhedlela sempilo. Umnumzana Mission Gwafa, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council, uthi kunengi okuyabe kusenziwa ngolwesibili lapho kunanzwa usuku lokuthandana olwe-Valentine's Day.
UFebruary waziwa njengenyanga eyothando phela, kube kathi u-14 February i-Valentine's Day. Njengenhlanganiso sililethela ama-services ethu onke for free. Kuyindlela esifuna ukulibonga ngayo, sibonga izithandani zonke, sibonga bonke ama-clients ethu. Wozanini kusasa ngobuningi benu, wonke ama-services ethu awe-family planning, ukwelatshwa imikhuhlane emacansini lokuhlolwa, ukuhlolwa imvukuzane, i-cancer, ukuhlolwa imikhuhlane nje etshiyeneyo e-reproductive health sikwenza khona lapha konke mahala.
Umnumzana Mission Gwafa uqhubeka echasisa kabanzi ngezinye zenhlelo abazazenza ezigoqela umkhankaso wemfundiso ngengozi yokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Okunye sikwenzayo kusasa yikukhankasa kabanzi kwabasakhulayo, ngisho labantu abadala, ngokusetshenziswa kwezidakamizwa, i-drug and substance abuse. Silohlupho olukhulu ikakhulu kwabasakhulayo bethu. Nge-Valentine's Day abantu bazakholisa, benathe, babheme, bethathe izidakamizwa zonke, basuke lapho babesebenza ucansi olungavikelekanga. Wozanini sizofundisana sihlomisane ngokuthi senzenzanjani ukubana sizivikele. Esikufunayo isizwe esiphephileyo, sibe le-generation e-drug free, i-generation e-HIV free, i-generation e-STI free.
Unkosikazi noMagugu Maphosa, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi udubo lokusetshenziswa lokunatha kotshwala ukwedlulisa amalawulo ebantwini lokhu kuqhela, ngakho-ke kuqakathekile ukuthi bafundiswe ngengozi yalokhu.
Siyamukela umkhankaso wakusasa ukuthi sithole uncedo kungela mbadalo, kodwa esikuthabele kakhulu yimfundiso ezaphiwa abantu mayelana lezidakamizwa, okuyinto enhle kakhulu. Esikufisa kakhulu ukuthi umkhankaso lo ube khona lezikolo sikhathi sonke ukuze bebekwazi ingozi yokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Umnumzana Njabulo Sebele umongi ukhuthaza abesilisa ukuba baphatheke kuzimfundo zemacansini.
Kuyisikhathi sezithandani kangaka, kuqakathekile ukuthi umuntu ehambe lomunye wakhe, ikakhulu obaba lawo bephatheke endabeni ze-reproductive health, ngoba kuyaphathisa kakhulu ukuthi bezwisise ukuthi umuntu ongumama uvele uhlangana lani ngezikhathi lezi. Ukuthi ngendaba yezidakamizwa kufanele kubantu benanzelele bephathe ndawonye njalo bebone ukuthi ikusasa yelizwe iyo engani isixega ngenxa yokuthi bona untanga bengavele bezijayele izidakamizwa besakhula kuza kuba impilo yabo.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo kulohlupho osoluvele obala, njalo kulabontanga abaningi elizweni abatholakala bezisebenzisa ezemihlobo ehlukeneyo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi kusukela ngomnyaka ka-2000 izikolo zavele zahlaselwa ludubo lwezidakamizwa, kodwa abazithengisayo bengabotshwa lanxa kungabantu abaziwayo emphakathini. Lokhu kuza ngemva kokutholakala kwabafundi abangamantombazana basesikolweni se-Dominican Convent esiseHarare besebenzisa lezi zidakamizwa. Inhlanganiso ye-ATUS iqhubeke isithi abayibo abathengisa lezi zidakamizwa babonakala bezula ezitaladeni kungela kujeziswa lanxa besaziwa. Abantwana abavela emalokitshini kumbe ezindaweni ezisathuthuka basebunzimeni ngoba bengenelisi ukuthola inhlelo zokubancedisa ukushiya izidakamizwa lezi. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi asungule indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa, abophe labo abaziwayo bezithengisa izidakamizwa, abazali labo bangenele ngokuqamba abantu abathengisa izidakamizwa, njalo namapholisa atholakala eyingxenye yokuthi izidakamizwa zimemetheke abotshwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende kamongameli Joe Biden wele Melika ulaye uzulu wonke waleli lizwe oseRussia okwamanje ukubana asuke ngokutshetsha kulelo lizwe ngoba engabhekana lengozi enkulu yokuhlukunyezwa loba ukubotshwa ngabezomvikela balelo lizwe ngenxa yokufuthelana kukhona okudalwe yimpi phakathi kwele Ukraine lele Russia. Iqembu lenguqu yeMelika ele Kansas City Chiefs linqobe ele Philadelphia Eagles 38-35 emncintisweni omkhulu walo mdlalo wenkezo eyeNational Football League Super Bowl ngesonto emdlalweni oqhutshelwe esigabeni seArizona. IKansas City Chiefs isithole linkezo eyeSuper Bowl okwesibili phakathi kweminyaka emine edluleyo ngemva kokuyithola njalo ngomnyaka ka-2020. Ingcwethi zezempilakahle ezelapha ngendlela ethiwa yi-stem cell therapy ezisebenzela zikwele India zithi ukusetshenziswa kwalindlela lithuba elihle okwamagama kuzulu obhekane lezifo ezikhathaza abantu ezijiyeneyo. Lindlela zithi ingenza umuntu elapheke lula njalo abuyele kusimo esihle abe lempilakahle engcono. Yintethele zindaba yethu yeze pila kahle uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele emhlanganeni wongena ngoZulu oguqalela abazali abalabantwana abahlaselwa izifo ezinjedolobheni leHarare ngempela sonto abathole khona ithuba lokukhuluma ngokubahluphayo. UDokotela Mahajan oqhuba imisebenzi ye-stem cell therapy yaseMumbai kwele Mandiya utshelela umhlangano ukuba kule ntuthuko lempumelelo emangalisayo kundlela i-stem cell therapy esebenza ngayo. Ethi abazali abavame ukuhlangana loduko besondla abantwana abalesimo se-autism lokunye kababekwazi ukuba sokule mpendulo ngaphansi kwalindlela ejabulisayo.
Their children are not abnormal. They can become normal. It's a matter of resetting the brain functions.
Abazali bakwazi ukuthi abantwana babo abalesifo se-autism balakho ukuba kusimo esihle sibili. Okudingakalayo yikulungisisa ubuchopho, ukuhamba kwembiko umuntu alunge, konke kubuyele esimeni esihle.
othi indlela ayisebenzisayo isebenzisa ama-cells omnikazi hhathi awomunye umuntu, njalo kulakho ukwenziwa lokho kungela kuhlinzwa. Abanye abazali benelise ukutshengisa abantwababo abelatshwa kusetshenziswa yonale indlela, baphuma-ke sebelungile ngemva kwamaviki nje amabili kusiya kwamathathu. Unkosazana Samantha Mandahla oyingcwethi kwezempilakahle yokukhuluma kuhle, i-speech therapist, uthi ukufundisa ukukhuluma abantwana laba abalezifo ezinje ubone kulo mehluko kakhulu kulabo abenelise ukuthola i-stem cell therapy.
It has been working for their children. Their children have become better cognitive development, speech, language, communication, everything.
Ngibone abantwana babo laba bephathiseka kalula ukukhuluma, ukulandzelela okwenzakalayo, ukuzwisisa ulimi lokukhulumisana labanye nje.
Umkhosazana Tendai Helen Mutambara wenhlanganiso ye-Autism Organization Zimbabwe abangenele umhlangano uthi wajabula ukuba eleZimbabwe selamukele uhlelo olunje, njalo lohulumende wabanikeza ipulazi lapho abasebenzela khona eRua, ethi sebekhangelela ukuba kulindawo kuvulwe imisebenzi enje yenzelwe kuleli kuphathise abanengi.
It will be something we will be cutting costs where the doctors will come in, and it's going to be in center of excellence where everything is actually hubbed in one center, a supermarket.
Lokhu kuzenza kube lokwehla kwentengo yalomsebenzi. Odokotela bebuya labo kulindawo kusenziwa konke endaweni eyodwa.
I-stem cell therapy isebenzisa indlela yama-stem cell engeniswa emzimbeni kundawo adingakala kiyo ukuze kulungiswe lapho okuyabe kuwonakele emzimbeni, ukuze umzimba uzelaphe wona ngokwawo kulokusetshenziswa kwemithi. Njalo lindlela ilakho ukusebenza kuzifo eziningi-ningi ezigoqela i-Parkinson's disease, i-autism, i-diabetes, i-hypertension, izifo zezinso, ukulimala nje kumidlalo etshetshiyeneyo, lokuqamuka amathambo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo we-Voice of America uhlonipha ilanga lokunanza ukuqakatheka kwemisakazo ye-radio nge-World Radio Day. Inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguzulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele, njalo uphathisa umthelela wembono, ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemisakazo ephatheka kulokhu. Indikimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemisakazo ye-radio ukuthiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula.
Njengoba namhlanje umhlaba unanza umsebenzi owenziwa yimisakazo emhlabeni jikelele ilanga ele World Radio Day, wathi sizwe ukuthi abanye babalaleli baka Studio 7 bona bathini ngowabo umsakazo.
Abuto Moyo ngihlala lapha eSouth Africa eJohannesburg. iStudio 7 ngiyayithanda kakhulu ngoba lokho yasungulwayo siyezwa inyuzi zonke ezenzakalayo emakhaya emadolobheni, akusafani lakudala ingekho. So ngithi ayiqhubekele phambili isazisa konke okwenzakalayo ekhaya. Siyabonga.
Igama lami nginguSithandazile Moyo, ngihlala koBulawayo, ngingumlaleli weStudio 7. Ngilalela iStudio 7 News nsuku zonke ngoba ngithola indaba ezilohlonzi, ezeqiniso, njalo bafaka inhlangothi zamabandla atshiyeneyo. Yimi ohlanyiswa yiStudio 7, uStar wakomoya.
Ngiyabingelela msakazi, igama lami nguZwelithini Gabula.
ngiphuma eGwanda esabelweni senqamene enqamene lokholo. Yeah, uStudio 7 umsakazo engiwuthakazelela kakhulu ngokubana umsakazo ositshela indaba eziliciniso ezilethwa zinjalo zingaphathulwanga zingagungwanga zingabazwanga ziliciniso elivela ebantwini ngokuba kumele abantu bezwe iciniso. Siyamjabulela uStudio 7 ngokweminyaka eminingi le engaka uselandelwa ngabantu konke esabelweni senqameni. Umsakazi esiwuthanda kakhulu ngokubana usimela ngaleyo ndlela yokusinika indaba eziliqiniso kakhulu. Ngiyabonga msakazi.
Inkampani kaloliwe eye-National Railways of Zimbabwe ithi izama ukulungisisa konke okufileyo okusokuphazamisa ukugijima kahle kwezitimela. Lokhu kulandela ukulobelana kwesivumelwano sokuhamba kwezitimela phakathi kweleZimbabwe leBotswana. Yintethelo zindaba yiStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngompalakazi nyakenye eleZimbabwe leBotswana zalobelana isivumelwano esizabona izitimela zamazwe omabili zivunyelwa ukuchapha inxele ezihambisa impahla. Ngaphambilini izitimela zamazwe omabili zasiphelela ePlumpton kuthi amatologisi kaloliwe weBotswana Railways kanye lawe National Railways of Zimbabwe aqedise uhambo. Kodwa ngaphansi kwesivumelwano esitsha, isitimela seBotswana Railways esithwala impahla sizavunyelwa ukungena siyefika koBulawayo kudinga ukuhamba kwesikhathi singene siyefika eMozambique. Isikhulumise National Railway of Zimbabwe, umnumzana Andrew Konambura utshele Studio 7 ukuthi isivumelwano sizabona ukuqhela kwebhizimusi lokuthwala impahla ngenjanje.
In the long run, Botswana Railways will be able to run from Plumtree to Chikwalakwala. The two organizations are...
Ngokuya kwesikhathi isitimela seBotswana siyabe sesihamba siyefika eChikwalakwala eMozambique, kukanti isitimela sethu seNRZ sizafika phakathi kweleBotswana sisuka eWange.
Ngokukhathazeka ukuthi imitshina ye-NRZ isigugile ngakho ilakho ukuphazamisa ukusebenza kwalesi sivumelwano, uKanambura uthi kunengi okwenziwayo ukuthi kulungiswe okufileyo.
I can confidently tell you that the NRZ is working on...
Ngikhuluma ngesivindi ngesithi kunengi esikukhangelileyo lonyaka kuzathengwa amatologisi njalo kulungiswe lenjanje.
Kodwa abanye abeZimbabwe bathi isithembiso se-NRZ kumele samukelwe ngonanzelelo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi imitshina emdala ye-NRZ iyo ngajikela isipanela phakathi kwesivumelwano sabo loliwe bobabili.
Ndambona ingqobe kumbe ama-challenges azaba khona kumaskali infrastructure yethu njengeZimbabwe, ama-wagon kwawo kukanye lama-rails injanji zangkhona ukubana sowudala okuningi. Kodwa kuyinto enhle sibili enganceda njalo ezanceda umkhonomi welizwe nxa kuzasetyenzwa kanjalo. Kuzamele lathi sibone ukubana siyaguqula sithuthukise infrastructure esilayo njengelizwe.
Umnumzana Stanley Ncube ohlala eHabroni uthi kumgceke ukuthi leBotswana laselidiniwe ngokuthi izitimela zilinde isikhathi eside kweleZimbabwe ngemva kokuchitha impahla.
Ya, okusho ukuthi iBotswana yiyo ke ezabenefita kule agreement abayisayinileyo le ngoba izitimela zabo zibe zingangeni phakathi zisiyafika eZimbabwe. Okusho ukuthi kade sisebenza phansi ukuhambisa impahla ngesikhathi ngoba impahla beziphuza ukuyafika ngale ngenxa ye-infrastructure yeZimbabwe engani sigugile.
Kule bhizimusi eliningi lokuhambisa impahla ngenjanje phakathi kwamazwe amabili, ikakhulu amalahle awe-coal wona ahanjiswa eMozambique kanye lase-South Africa, eleBotswana liyemba isawudo eliningi elilomkambo omkhulu eZimbabwe, kanti amalahle ayinjiwa ewange lawo athengwa kakhulu emazweni afanele South Africa. Isivumelwano sokuhamba kwesitimela saqala ukusebenza phakathi kukampalakazi nyakenye. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa komsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ngelanga ele World Radio Day. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke, kodwa singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba besilazo. Incwethi zokwethulwa kwezindaba zithi imisakazo yilakho ukuphathisa ukulondoloza ukuthula. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.